abe Amnesty International baveze lokhu embikweni owethulelwe abezindaba i-press release besithi inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba iningi labo hulumende bamazwe akumanyano weSADC esecatsha ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuhlukumeza uZulu. Obona ngobudlelwano labezindaba emhlubulweni wangezansi kwe-Africa ku-Amnesty International, umnumzana Robert Shivavu uchasisa kabanzi ngalesi sixwayiso sabo.
From Angola to Lesotho to Zimbabwe, people have been subjected to excessive use of force by the police for standing up for their rights to freedom of expression and peaceful assembly. In Zimbabwe, three youth leaders from the opposition MDC Alliance, Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri and Netsai Marova, were abducted in June after they led a demonstration against the authorities' failure to provide social protection for the poor during the COVID-19 lockdown. Amnesty International is saying that SADC lawmakers should strengthen the laws that are meant to protect human rights across the region.
Kusukela kwele Angola, eLesotho, leZimbabwe, abantu bahlukunyezwe kakhulu ngamapolisa befela khona ukuthi basebenzisa ilungelo labo elokutshengisela ukukhonona kwabo kanye lelokuthi babuthane. EZimbabwe, uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marova bathunjwe ngemva kokutshengisela bekhonona phezu kokwehluleka kwazo iziphathamandla zikahulumende ukubeka indlela zokusiza ngazo abayanga ngalesi sikhathi se-lockdown.
Enye ingcwethi kwezombusazwe lokulondolozwa kwamalungelo oluntu, umnumzana Jacob Ndaba, uvumelana labe Amnesty International.
Sikusigaba lapho abantu asebencindezelwe kakhulu amalungelo abo ilabo ababusi esilabo lapha ekakhulu emazweni wethu nalawo iSADC njengabo Zimbabwe. So ngibona kuqakathekile ukubana kukhangelisiswe sibili lokhu, ngoba hayi ubhubhane lo-COVID-19 siyalubona sibili lukhona, kodwa kufuzanga phela lusetshenziswe njengesikhali sokuncindezela amalungelo abantu.
Okugcizelelwe ngesinye isakhamuzi seHarare, umnumzana Collins Ncube, othi isikhathi se-COVID-19 sesiveze obala ukuba inkokheli ayilandaba lenhlalakahle kaZulu.
Sesinazele ukuthi songani sokuyi-trend engathi khona uzabona ukuthi kuyayenzakala e-South Africa, kuyayenzakala kubo-Mozambique, kuyayenzakala emazweni atshiyeneyo ukuthi abantu sokulama-records of ama-human rights abuses amaningi esikhathi se-COVID-19 lapho esikhandele khona ukuthi abantu basezindlini, ama-abuses akhona asuke abe maningi. Usuzibuza ukuthi i-COVID-19 isiyi-excuse yokuthi abantu balinyazwe and indaba zakhona zibi le-follow-up.
Abe Amnesty International bathi sebenanzelele ukuba kusukela e-Angola, Lesotho, Zimbabwe lakwamanye amazwe angamalunga kube lokuqansa kwezehlakalo zokusetshenziswa kodlame ngabezomvikela ikakhulu amapolisa lapho bebopha labo abaphakamisa ilizwi lokusola ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwaliswa kwabantu ukubuthana loba utshengisela kucatshwa ngeziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Bathi njalo akwenzakali kwele Zimbabwe kuphela, kodwa kwamanye amazwe angomakhelwane njenge-Mozambique, lapho kutshona kuthunjwa kuvalelwa abantu emajele mahlayana bengathonisiswa. Besithi konke lokhu kumele kuphele ngoba kuyikwephula ilungelo loluntu. Baqhubeke bethi sebenanzelele njalo inkethabethabi ekunikweni usizo kulabo abathintwe ngubhubhane lwe-COVID-19, besithi amalunga amadala ePhalamende emazweni aweSADC sekuyisikhathi okumele asukume akhulumele uZulu oncindezelweyo ongelathuba lokuzikhulumela emazweni akulumhlubulo. Imizamo yokuthola icele likahulumende ngalumbiko wabe Amnesty International yehlule ngoba ngesikhathi loludaba lulotshwa lumsakazo ubungakatholi impendulo kwabogatsha olubona ngezobudlelwano labakwamanye amazwe ngemva kokuba unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana etshele lintatheli izindaba ukuba yibo okumele batsho umcabango kahulumende ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.